Sekuzithi dlwe ebantwini abaningi ukuthi ngempela i-coronavirus iyingozi njalo isikhona eZimbabwe. Ngakho-ke uZulu sezama ngazo zonke indlela ukuzivikela. Lokhu kungemva kokuba leli gcikwane selibulele umuntu oyedwa eZimbabwe njalo sekulabathathu asebefunyenwe belalo. Abaningi abasami kwindwendwe zamabhasi aweZupco wona ayiwo alentengo ephansi ukusuka emalokishini usiya edolobheni bese sabela ukuthelelwa leli gcikwane. Omunye walabo abangasagadi lawo mabhasi nkosikazi Yuda Piri, yena othi abantu abaningi sebekuzwisisa ukuba ukuhamba-hamba kakusizi lutho ngalesi sikhathi.
Kuqakathekile ukuthi abantu bayekele ukuhamba-hamba, ikakhulu ngesikhathi lesi umkhuhlane we-coronavirus lo usukhanya usugcwele indawo yonke, ngoba indlela othelelwana ngayo inzima ukuthi uzivikele kiyo, ikakhulu nxa ungazithola ungulwana ohamba usiya endaweni ugcwele khona abantu kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi unkosikazi Juliet Maramba, yena othi yena labangani bakhe sebesebenzela endlini.
Ukuthi abantu basebenze ngibone ngani kungcono kakhulu kungenza ukuthi kuvikele ukumemetheka kwegcikwane leli ilikorona, ngoba nxasikhayele igcikwane leli limemetheka kakhulu emoyeni njalo limemetheka ngokubambana nokuthintana lokuhlangana futhi labantu laba abangabe sebethelelo lelo gcikwane.
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Union, ZCTU, umnumzana Javet Moyo, uthi kuqakathekile ukuthi amankampani akhuthaze abantu ukusebenzela emakhaya ngalesi sikhathi.
Kuqakathekile ke ukuthi zisebenzi ke zonke kufanele ke zingaphumi ezindlini, sihlale ngekhaya ngezizathu ezimbili okwamanje. Okokuqala, sesikubonile ke ukuthi izibhedlela ke kazikwanisi ke ukulapha labo ke abaselo sabela leli gcikwane. Leli gcikwane alila vaccine kumbe alila mutho khona okwelatshwa, njalo asikwanisi ke ukuthi ke silaphe ke abantu asebe banjwe yileli gcikwane.
Izitolo ezifana laboChoppies, okay Spar, ezinye lazo sezizama ngazo zonke indlela ukwenqabela ukubuthana kwabantu abalayinela ukuthenga impuphu yona esihlupha ukuyithola. Kodwa esinye isakhamuzi seHarare, umnumzana Messi Khuphe, uthi kunzima ukulandela isinqumo sokuhlala ngekhaya ngenxa yomumo womnotho weZimbabwe, lapho abantu abaningi abaphila ngokusebenza ukuze banakekele imuli.
Sinanzelela ukubana zinzima ukuthi zilandelwe nguZulu ohlalambe eZimbabwe. Okokuqala, sinanzelela ukubana abantu baswela izinto ezinjengokudla. Abantu basemalayinini emabhenki bamelele ukubana bethole izimali, abasemzileni ukubana bethenge impuphu. Ngenxa yenhlupho ezinjalo kwenza ukubana kube nzima ukubana lezo izinqumo zilandelwe, njalo sinanzelele ukubana abantu abangahlali duze lasedorobheni e-city center balohlupho lokubana kumele begade amazupho okuyabe kuminyenwe khona, njalo lokhu kusiyanazelela ukubana kubayenza bebesengozini yokuthola umkhuhlane we-corona.
Selokhu kubhube umuntu oyedwa ngalo mkhuhlane eZimbabwe, uhulumende usethe uzakwenza isibhedlela seWilkins sibe ngcono ukuze abantu abatholakala banalo mkhuhlane banakekelwe khona ngcono. Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yonke elizwe esithi kasavumeli abantu abavela phandle kwelizwe ukuthi abakuleli sokumele behlale emakhaya lize liphelele igcikwane. Imbuthano njengemichado, izililo lababhawa sokuvaliwe emizameni yokuvikela ukumemetheka lokuthelelana kwalezi gcikwane. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.